Umkhuhlane wekholera wenziwa ligcikwane elikuma esiswini, kuma intestines. Hayi, ibizo lakhona i-scientific, so angisoke ngalikhuluma. Kuyatholakala ukuthi umuntu angalithola leli gcikwane. Kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi ama-symptoms aba mild. Kutholakala ukuthi ungabi lawo ama-symptoms. Kubuye kutholakale ukuthi umuntu angahuda kakhulu, ugcina eseluza amanzi asemzimbeni, okuzakwenzela ukuthi umuntu abe sesiba dehydrated, abe sesiba le-shock. Nxa kungatholakala ukubisela amanzi lawo emzimbeni, kungenzakala ukuthi umuntu angagcina esesifa.
Ukuthi umuntu engabambi umkhuhlane lowo kumele enzeni?
Umkhuhlane lowo utholakala ukudla into eyabe ilala igcikwane lakhona lona leli.
Ye, lapha sikhuluma ngamamengo, sikhulume lokudla into ezinjalo.
Lamanzi, yes. Mm-hmm. Lamanzi, ukuthi umuntu uzanatha amanzi engxenye emakhaya lapho kungela like sanitary, like esilakho lapho emadorobheni ezimpompini, ukuthi ungakha amanzi and then umuntu uyabe engxenye oyakele ilagciwane lona lelo engxenye ahambe ngaphandle.
Mm-hmm.
Utholakala ukuthi lifike ligcine lisisiba emanzini and umuntu and then wena ubusunatha amanzi wona lawo ugcina usugula.
Asithi-ke usulalo-ke igciwane leli, so kumele wenzeni?
Kumele uhambe uye esibhedlela uyephiwa amanzi because nxa ukuthi uyabe uhuda, so uyabe uluza amanzi emzimbeni, akwenzi ukuthi uphile. So kumele uye esibhedlela bavisele amanzi akhona lawa oyawusungayo oyawusubaluzile and then uzaphiwa lamaphilisi okuthi ama-antibiotic emzimbeni. Anti kulama-electrolytes o-potassium o-magnesium. Ama-electrolytes la aqakathekile empilweni yomuntu okokuthi like umuntu izinto ezinjengabo-sodium nabo-potassium kungenzakala ukuthi kungakukhozela o-heart attack sometimes nxa inamba yakhona ingasa isiyehle phansi nxa isiyehle phansi ukuthi too low for the body, so it really causes complications really. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ela ikholera ahambe esibhedlela ayethola uncedo.
Uqhawula abantu-ke, abantu phela nxa bekhulumisana bayaqhawulana.
Umuntu kumele unanzelele nxa uqhawula abantu. Kwesinye isikhathi kuyangena nje ngaphansi kwezipho lapha or umuntu nxa engahamba ngaphandle engagezi izandla azoseqhawula abantu then wena ubusuhamba uyekudla la uyebambe ukudla engxenye ep susidla naku igcikwane nathi selingeni emzimbeni. So kumele sinanzelele sibili ukuthi before ungakadli anything ugeze izandla zakho sibili okuzwayo.
Njalo ugezise khonokho okuthenga emkambo.
Ekuthenga emkambo, ye, ngoba abantu ekhaya nje emkambo abantu bayabamba bekhangela kumbe ilokhu zeni epheleli livuthiwe kumbe ukuthi akalithenga yini. Engxenye umuntu izandla zakhe zingcolile, engxenye khonapho uyabe elala igcikwane seli-transfer ekudleni. So nxa sithenga izinto emkambo sikugezisa kakhulu. Even kwesinye isikhathi mina ngiyayisebenzisa isebhange gezise sibili emazini. It's okay ukugezisa ngengayo isikhathi sanilayide ekhaya kuyakhiphe then ungatesti isebhanyana.